bekuculwa ingoma abantu bekhumbula ngenjabulo yempilo eyaphilwa ngumuyi umfundisi Guti. Iningi labo kungamakholwa akhonza ebandleni lakhe elezayoja abavele emagumbini amane elizwe lasebehlala kwamanye amazwe. Ekhuluma kulumbuthano uMongameli Mnangagwa uchaze uGuti njengomuntu owayengasebenzela inkonzo yakhe kuphela kodwa esebenzela ukuvuselelwa komnotho welizwe okumele kube isibonelo sokuthi abanye abafundisi balandele.
The church must preach production.
Ukuze siphumelele njengabantu kumele abantu baphakamiswe besuka ebuyangeni besiya ebusutheni. Inkonzo kumele zichumayele ukuvuselela umnotho kusukela ezindlini zethu.
Uthe imisebenzi yakhe efana lokuvula awenza isibhedlela seMbuya Dorcas eHarare, iCollege yeZimbabwe Zeke Guti University Zegu lokunye kuyisibonelo esihle kakhulu. Uthe njalo kuyathokozisa ukuba uGuti waba ngomunye wabensundu bakuqala eZimbabwe ukusungula inkonzo esitholakala emazweni adlula ikhulu emhlabeni wonke jikelele. Okhulume emele ibandla lezayoja njalo osethethe isikhundla sikaGuti uMnumzana Joseph Guti uthembise ukuthi bazaqhubeka ngomsebenzi awusungulayo njengenhlonipho kumbali yakhe.
Wayehlala esitshela ukuba inkonzo le ngikamlimo umlimo uye umnikazi walinkonzo.
Omunye wokade esembuthanweni lowu unkosikazi Noreen Chuma okhonza kobulawayo esithi wafunda okuningi ngemfundiso kaGuti.
Ube ngumuntu oyesaba inkosi njalo olobuntu oqakathekisa wonke umuntu emthatha ngendlela ayiyo yona.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Linus Mkandla yena othi wafunda ukusebenzisa izandla zakhe hathi ukuthembela ebantwini.
Usiye emsebenzini kodwa umele ube lokunye lakho okwenzayo ukuthi kukunikeza imali kwenzela ukuthi izinto kubalanse. Njengoba likhathesi libona ukuthi ilizwe limanga kuhle wasebenzisa ukuthengisa athonga amathalenta.
UGuti ubhubhe mhlaka 5 Ntulikazi esele minyaka elikhulu yokuzalwa. Uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe nguhulumende abemuli besithi uzabekwa loba nini kusukela kusasa endaweni engakaziswa. Inkonzo yezayoja yabeka amalanga angamachumi amathathu awokukhumbula imisebenzi yomkhokheli wayo. Ukuzaba lomthandazo wobusuku banamhlanje abantu bemkhumbula enkundleni yeNational Sports Stadium. Abanye abakade bekulumbuthano bagoqela umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga, umlawuli wedayela ePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda, abamabandla okholo atshiyeneyo abagoqela besipostoli, umkhokheli webandla leFamily of God Folk umfundisi Andrew Taunashe, abamabandla aphikisayo abavangeli abafundisi labakhonza ebandleni leli lozulu jikelele. Ngimele isithuthu 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.